atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngamgqibelo mhlaka 21 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
our constitution reads that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however these must never be aggressive or divisive.
Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa, kodwa abe-MDC bathi nguye ohlukanisa abantu.
Umthetho lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye nekhabhinethi yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha i-constitution ekuba yiwo umthetho omkhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha icothoza imizamo yeZANU-PF yokuguqula isisekelo sombuso ukuze siphe umongameli amandla amaningi, isithi lokhu kubuyisela ilizwe emuva. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi ahlale ebambeni ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe, njalo kulethe inzondano phakathi kwabo. Embikweni obukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uZulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution reads that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Isekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana okwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilise ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kazimelanga zehlukanise kumbe zidilize ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho loZulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu le-Unity Day kusasa. Ibandla le-MDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uZulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele ePhalamende.
Thina njenge-MDC silesifiso esikhulu ukuthi ni amaZimbabwe wonke lapha ekhaya la ku diaspora basebenze ndawonye babe mulinye ngoba ukubambana kuletha intuthuko kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho ke siyabe sifisa sibili ukuthi ni ilanga lelele Unity Day libe lilanga lokuthi amaZimbabwe akhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali ye ulanga leli ivela kuzaphu leza iPF zaphu leza noPF ikho ukudabuka khona ilanga leli. 30 years later sesikhuluma ngeunit yamaZimbabwe wonke kungelandaba ukuthi ngabe zaphu kumbe ngabe zanu kungalandaba lokuthi abe MDC labe zanu. So siyabe sifisa ukuthi sisebenze ndawonye kodwa yinto esiqeda umnyaka wonke lo sikwazi ukuthi uED uqeda umnyaka wonke sibhula neyabantu beMDC. So kalalungele lokuthi aqale sikhuluma ngeunit kalalungele lokuba ngubaba womuzi yena ekwazi ukuthi uqeda umnyaka wonke eharathi MDC. So thina siyabe sifisa ukuthi maye fina ukuthi abe united nabantu kumele asebenze kana nami ndawonye kulokubalisa and siqeda umnyaka wonke sina njenge MDC sithwale senzima esivula ngoswazo lwenzima uyithi
uthi kulezi tha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo uthi ningalokho.
Akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe. Isitha yithi sodwa silwa sisodwa lapha ekhaya. So thina njengeMDC sithi yena ubaba yena maEDF uba ngubaba wesizwe kaqalise ukusebenzelana kuhle neMDC kulokuthi atshone esilwa layo. So yena kumele azi ukuthi isitha esikhulu yikuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe. Lokho ukuthi kulabantu phandle abayizitha zethu. Asonto esingathi yiyenza iZimbabwe ibiyele emuva. Okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe okuyisenza sibiyele emuva. So umlayezo omkhulu ngeUnity Day for ED ukuthi thina njengeMDC singabantu abangakwamukeliyo lokho akuchilo ngoba ngumuntu esikwazi ukuthi ngathi sihlanganise iyasilisanisa izani PF ichoni ivula abantu beMDC sikubonile umnyaka wonke lowo inkokheli zethu zigcwele emadala emakhotini. So akula into engangakhulunywa ngo-EDA unity yena ekwazi ukuthi yena akasibambani izinyama Zimbabwe uyasahlukanisa.
Umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli sebandla le-MDC njalo umela isigaba seWange Central edale lephalamende. Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwamaqwetha elizweni iLaw Society of Zimbabwe isisole kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokuzama ukuguqula isisekelo sombuso esalotshwa nguZulu ngo-2013. Inguquko le ijonge ukupha umongameli amandla amaningi. Idale lekhabhinethi lamukele inguquko elotshwe libandla leZANU-PF kuliviki egoqela ethi umongameli welizwe kumele azikhethele abasekeli bakhe njalo abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba. ILaw Society of Zimbabwe ithi inguquko le ibuyisela iZimbabwe emuva. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi uvumelana nalinhlanganiso.
Umthetho lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinet yakhe ukuthi bavumelana ukuthinta iconstitution ekuba yiyo umthetho omkhulu owelizweleni. Ngoba sinakhangela iconstitution le yabhalwa nguZulu, uZulu wonke jikelele nje wamamatheka ngokudidizela ebhala izifiso zakhe kune-constitution. So akumelanga ukuthi into efana neconstitution iphonge ukutshintshwa njengamadoda labafazi abambalwa ababenathi ama-whisky nje bazidakela sebephonge ukutshintsha into abazicabangayo ukuthi yizo ezi-right kibo bengakhonsultanga uZulu. Yikuhlanya sililokho esesikubona kwenziwa ngohulumende kokuthi umnangagwa usefuna ukuzipha amandla amaningi okuba yiyo into eyayisihlupha ngomgabe nje eziphe amandla lawo ayemaningi okokuthi into zonke zase ziphonge ukutshena kumele zenziwe ngayo iphalamenti ingasesela mandla.
Ngokubona kwakho kungani kahle kahle uhulumende ethethe leli nyathelo?
uhulumende usithathela leli nyathelo ngoba yena ufuna ukulondoloza amandla akhe, ufuna ukuthi abuthi ngalokho esingathi ngekhulungu ukuconsolidate ipower yakhe ukuthi angaseze wakhitshwa njalo angaseze wafike kanti ekubeni ngumongameli waleli lizwe. Ngoba sentse siyakwazi nje ukuthi abantu laba abasibusayo khathesi okuyikhabhali lokuyikhathayo lokhu vele ku-power hungry. So inhlanganiso le yezemthetho nje iqinisile sibili ukuthi kubuyisela ilizwe leZimbabwe ngemuva ngendabeni
umthetho. Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo kaZulu. Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso ukuthi bazama ukupha umongameli Mnangagwa amandla angelamkhawulo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela
nampa. Izakhamizi enyakatho lasezansi yamaNdebeleni zithi sezehlelwe yibuyanga obumangalisayo kulandela ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 ezabelweni zombili ngenxa yendlala lonyaka. Walpit Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izimo lezinenge eMathebelelandi ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala yalonyaka ithanele imhlambi izibaya zavalwa emzini eminengi. Iningi lithi kalisela lokokulimisa. Ugatsha lukahulumende lubona ngezokulima lezokufuya olwe-agritechs luthi eMathebeleni North laseMathebeleni South sokufe inkomo ezizinkulungwane ezingamachumi amabili lanye lamakhulu amane 21,400. Isiphathamandla salolu gatsha umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi isabelo seMathebeleni South sodwa sifelwe zinkomo eziphose zifike kunkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000.
Zinkomo zingange 15,600 izinkomo zingabe zifile. And inkomo zethu imbangela yenza silahlekelwe izifuyo kakhulu. Akuzange kube lezulu elihle ukuthi kube lamanzi ayeneleyo inkomo zinathe, kube lotshani okweneleyo ukuthi izifuyo zithole ukudla.
Umnumzana Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zithathe amanyathelo okulondoloza inkomo zazo eziseleyo ukuze zingatshabalali.
Sesikhuthaza ukuthi kuhlanyelwe utshani bezifuyo nokulondoloza amaganga ethu kube lokudla okweneleyo kwezifuyo. Lelo inani eliseleyo singazilondoloza zingafi. Lama irrigation la akhona ancedise ukuthi utshani obuphakathi sibuvune kungakawomi.
Izakhamizi eziningi zithi ukufelwa zinkomo lokhu kuzishiye zingabayanga. Omunye wezakhamizi lezi umnumzana Johnson Dube yena ohlala eMalihlowe eGwanda South uthi sekule minyaka wagcina ukubona indlala enje.
Kufa inkomo, kufe imbuzi, kufe lamadonga ayiwo alimayo. Inkakayi zakhona ziningi, akulanto ehle.
Isakhamuzi esengezana unumzana Mandla Maseko uthi layo kunje kakazakubone.
Inkomo ziphelile ziswela amanzi, zathi ziswele utshani zibe seziswela la manzi. So bezihamba uma ngomude about ama-10 km zidinga idlelo zidinga amanzi.
Amazwi akhathekelwe ngukhansila kaward 1 ematshetsheni umnumzana Stanford Kala othi izakhamizi zilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Egangeni lapha kakuhambeki nxa ngothi uyahamba ngamathambo wodwa awenkomo ezigcibileyo, abantu baluzile okunye okumangalisayo.
Ngaphandle kokufelwa izifuyo iningi lithi selithwele gadalala ngendlala njalo abanye baphikwa sebesidla inhlanyelo abaphiwe nguhulumende. Nansi isakhamuzi Mashelo Moshe unkosikazi Priscilla Sithembile Nyoni echathisa.
Indlala esilayo yesitavela, abanye Albert ngicela ukutshela ukuthi sebedla ihlanyelo esayiholisayo naleyana bayicholisile lihlanganise kube ligogokho bese lishiya ngenxa yendlala ekhona ukuzenzisa. Hayi, asila ngitsho la manzi, izikhotsho zifile. Hayi, siyahawula bakithi. Uhulumende akhuluma athi sengithe impupho kayehle uthi afike ifice vela kwehlala.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ohlala esilikwe layo khala ngephango.
Umnyaka ka-2019 ezishawuzange wabalula kithi thina izakhamizi kakhulu ezeGwanda. Bekule drought engayenziyo, besingelamanzi, singelakudla emasimini sasingazange sathola lutho, amadamu atsha, inkomo zafa ngobuningi bazo. Indlala layo ibhahile lapha kwelayo kithi lapha kuwadi 2. Impuphu iyadura, kube kungcono ngaleso yasikhathi kusabuya umbumumbuka. Kulumende lwanobuthengiswa ewadini, but manje lalowo mumba usatholakali.
Umnumzana Mthembu Ndlovu isakhamuzi semawane uthi abanye basizwa luhlelo lukahulumende lokuholisa amabele noba nje lungeneli.
Uhlelo luhle sibili, luyancedisa ngoba lanxa kuthola abanye, but luyancedisa ngoba kulabanye abangayenelisi ukuthenga impuphu.
Iningi emaNdebeleni laseNkabazwe lithi ukuthabalala kwamadamu kubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla lonyaka ngoba kungelamanzi. Ngakho lithi uhulumende kumele avuselele amadamu amaningi ukuze izifuyo zibe lamanzi lanxa kule ndlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, imu Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Namukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa no-Councillor Sikhululekile Moyo waka-Ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlali MGP. U-Councillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngingavakatshela eSweden, eStockholm, e-Europe. Organization yeSweden esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, loku-exchange ama-programs ukuthi lali labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ithe safunda kubo ngoba ilizwe lelane besikulo liphambili. Sibe sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iKalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yisebenza ku-transport system yabo emabhasini, atransporta abantu layo imota zabo. Inikeza kubo indlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyikuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda le-Plumtree, bese sithi senze imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenze i-plant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi sezimithi bethu izibi seziphelile azikho. Kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi seyihlanganisa singama-municipalities, ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama, sizama ukuyahlanganisa imbono sibone ukuthi kuma next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe eZambia Malawi lokhu kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxisane kuyini okubangela ukuthi khona khona singaphangi kuyafika ku-50-60 njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana kulamanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abe nganayala ayahambelana. Sinike example isibone ukuthi i-Mauritius besi-invite kwile-guest adivela khona esibonisa ukuthi bona seba-richa sebe-above 50% i-female representation in their local government njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women. Kumele kube le-women labo-young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu singakulandela lathi ingxenye yeZimbabwe ningasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo we-ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa, ukansila weselobela engwebandla le-MDC. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Esigabeni umumo kawumakudla, kulazulu. Abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala kulakudla. Ukudla kukho ebantwini yikho uludubo kakhulu ebantwini. Lezifuyo ziyafa kulamanzi, izibhorane, amadama agqibelekile. Izifuyo zinazo zithwele nzima, ziyafa. So phela angathi mina kulanto e-right esigabeni.
Ye, kodwa ezinye izigaba izulu like lana. Khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu?
Selike lana kabili kuphela, but azange line ngokuningi balo. Amanzi akhona azange angeni emadama, amadama agqibelekile. Lama ungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwala amanzi.
Okokuthi nxa ukhangela ubona ngani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzaba unzima ukwedlula lo esikuwona?
Kakhulu okumangalisayo kungala kunje.
Akula nhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezifikayo khona ngapha?
Okwakhathesi kakula ngaphandle kwalaba be-social welfare abaphathisa abantu.
Ezikolo ke abantwana bebehamba kahle izingakavalwa, okokuthi nxa sezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku khonona ukukhalakhala kwabantu lapha, i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlela. So imali kayikho ebantwini, but ukuhamba kathesi kuthemule edlulileyo bebehamba, but I'm not sure ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zakhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapho iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala, kodwa la itholakala layo ndijana ndijana ibuye ngobuningi bayo, ama-houses awakwananga.
Kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi?
Manje njengoba sithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile abantu balima ngani?
Abantu balohlelo lwa intuthu sokuthi ungajopho bayagipha amabhuti. Ugatsha ugatshopho balima ngezandla.
Ngokubona kwakho ubona ngani ikhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani?
Akula nje isinkwa kugande lapha ngela kula nto ekhona kula asikhangelanga vele ikhisimusi ukuthi izakuba ikhisimusi thini ngoba abantu abala lutho vele kuzima.
Hayi kwezwakala ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho.
Hayi ngiyalivalelisa abalaleli ewadi 33 esilobela yimi umnikwa uJabulani ukhansila.
Hayi sibongile ba. Hello ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa ukansila weward yesilobela engoyibandla le MPC ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi lelalo
siyabonga jahelidala.
Majota izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni. Ukusweleka kwemfuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembe zendoda amadoda. Zasala sweleka izinto okufana nokusweleka kwenzekala, kusweleka inyama. Awawuthola abantu bezixoxela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama iyisitshebo. Kuseleka zonke into esifana labo thumela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela. Kodwa kuselakala kwempuphu akuzange kube khona waba lomlomo lapho ngoba iqiniso ukuthi lapho ababeyimelele khona belindele elayinini babe bevale khona ekuseni phambi kwezitolo belala khona obaba kwakuzakala ngokukhwehlela kuphela. Mama babe zokala ukukhwehlela ngamazwi amancane kuwe abantwana babuyithilo kuphela ezimbelekweni kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu kuqakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Uyabona ukuthi njani impuphu Nkulunkulu bayakhala abantu bakho bathi aline lo nyaka izulu line balime washaye bahlele phezu kwawo bathi obuningi ungasweleka kula ndaba kodwa ungasweleka ukudla baba. Jehova thembe wena uma khona kwathithisa noma entabeni enkulu lapho kuthiwa intaba kayikhonjwa esicela khona izulu enjelele akulandaba-ke konke lokho.
Nduna malaba nqabe khona abathethise indlela bakithi hambani liyexolisa amazolo avuleke silime siqede indlala ohlabela ke kamnandi lapho nduna malaba ingoma ihambelana lomumo okhona bakithi umumo wendlala ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa, kodwa abe-MDC bathi nguye oyehlukanisa abantu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguntungameli Nkomo. Lilale.